Labo ke uPepa tuzabathatha bonke. Labo nxa beyimhambuma njengoPepa bazasiwa le, bayisiwe le, le lale ngubaba uPepa. Kodwa abantu esithini esicelayo njengeMDCT, ibandla labo elathiwa nguTsvangirai likhona. Umbutho lawo wachiwa oweMDC Alliance wachiwa ngubaba uTsvangirai, kodwa wayevumelene nomuntu wonke ukubana inkokheli yeMDC Alliance ivela kubandla leMDCT. Ngakho okwakhathesi lowo mkhokheli ngubaba uDouglas Monzora. Yikho lizabona ngokhetho olulandelayo abantu bonke abazabe bemelele iMDCT lalabo ababe kuPDP abakhitshiweyo ePharlamende bazangena bekuyena leyo Alliance. UMonzora ehambisa abeMDCT, abakhokheli babo PDP lamanye amabandla behambisa labo labo ababe vele kumabandla abo.
Uthi ubaba uBhebhe kalilasekelo eNkayi South, kanti lama structures vele kalilawo njengeMDCT.
Inkulumo yenale yiyo sokumele itshengisele abantu ukuthi ubaba uBhebhe ungumuntu olobudlelwano obunzima kakhulu leqiniso. Alikho nje duze la iqiniso. Uthe yena khathesi ngo-2018 encintisa ukubana abele idale lephalamende wathola amavoti angadlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Lezo nkulungwane bezigaywa ngobani nxa kungela ama-structures?
Lithi kukhetho Dube lizangena li-MDC Alliance. Njani kanti i-MDC Alliance ingekachamisa yena elilwisana laye futhi?
Abanye bakhetha ukungabuyi kuleyo Congress, ababuyayo bakhetha ubaba uDouglas Monzora ukubana abe ngumkhokheli omutsha weMDCT, osokusitsho ukuthi ngokomthetho langesivumelwano samabandla nguye umongameli weMDC Alliance. So isivumelwano lesi sasikuchaza sobala ukubana amalunga edale lephalamende noma engene engaphansi kwe-MDC Alliance akutsho ukuthi asetshiyane lamabandla awo wonawo angenisa ephalamende afana labo MDCT, labo PDP, labo MDC ayikhokelwa nguNcube lamanye amabandla. Yikho okuvele khona ingxabano enkulu eyenze ukuthi abanye bazibakhitshwe ephalamende ngoba besebelwisa ibandla labo iMDCT.